Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Kumele ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehlupayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Imali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwalise nzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule le uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho ekade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho ekade vele zikho khona. Impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuye ndawo. Amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthe.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusephela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali.
Umnyaka usiyaphela, imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyakenye kumbe ekuqaleni kwalomnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokho ingelamnotho oyisekelayo ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokho ifanele ibe khona njengezinye izimali zakwamanyamazwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilo elisebenza idola leMelika leSouth African Rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavutswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kathi zilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nga ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nga ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nga imali ingathengi, izinto ziyadula elizweni. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo, kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Jamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba, saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ube semiglenze emkopa eGweru, lapho ke sibonga khona amacitizens ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakansilini lasedalele parlamente, lapho ke uTBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla emiglenze.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lomno notho elizwe lalokho okwenzakala lezinsuku kwezomnotho.
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizweni ehluphayo, ukubana ke siphendukise US dollar, ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube le confidence elizweni, njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bepe izikwele demabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi epe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, ukubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu eleZim Eye uSimba Jiganza izolo uphe umkamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa amahola ayithoba munembili ukuthi akhulumisane laye, ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezijiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Kutsai Gumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJiganza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani leofisi yakhe. Ugumbo uthi uJiganza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, mina njengomuntu ofundisa i journalism ophinde njalo wayisebenza i journalism, indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo. Nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela kumbe iambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabheju abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye bengakusupport abanye ngobantu abona eZimbabwe kuvele nje kuhlala ku-paralyzed kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right kodwa kusasa uza kwenza komunye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kubo Simba Chikanza singaza ke sithi i-journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kunkosikazi kamongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Yebo, bakhona abatsho njalo. Ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umuntu lwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe encedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba. Kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza babezidayela mhla sizezamthola bese bekwenza ngalolo hlobo. Kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaper. Uhlupho nxa umumo unje njengweZimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methuseli Moyo umqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mndingi waqilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMndingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
linjani emsakazweni Studio 7 njani hayi siyaphila bengusta ke bantu okukhulekela ke izizalwane zakithi ezweni eSouth Africa ngawo moya kakiyoni lo ohlela abantu beSouth Africa usudeda awudede lomoya abantu bakithi bake basebenze sidlelani phela hawu kuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisha iMalawi Zambia Tanzania Mozambique bonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethiyene kwakungala mntu obabangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba ungeneni awuphuma umoya kakiyoni siyakhuleka ngenkosini bantu inkosi ayibe labi izalwane zakhe amen
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi hayi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo wena kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ekuxaka abantu abaningi uChamisa kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembi ngoba umphakathi awumthembi kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la belamakhadi abandla elibusayo abe bathole izindawo lezi ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthemba ukuthi mhlawumbe uma sephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala akakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezinto nje so ngicabanga ukuthi into kumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba lento ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseLubani bengicela ukuthi ngilingelele izihlobo zami ezingabe ziseLubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithanda lokuyingelela labazali bamkhala sesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labana abami ngilingelele njalo ugogwami eCholotsho unadorini kanye lona thuba ngithi uthando alwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi beStudio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi ngiphendule ubaba uChuma inkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhla ka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa zikazaphumeleli zonke mina ngibona lokho wangenayo emasoni mnankagwa umsebenzi awenzayo vela ngiwubona lokuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontshe izimali zabo cyclone naleze-COVID nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazulu kuzoqedapho babadla imali zakhona vela ngiboni ngitsho ivini okukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga lokho okuthi linavele ithi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasotsha anta e-ami isebenza nani siyakwazi ukuthi iyabe lincedisa kodwa vele aliwini ngisho since babaChuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lihlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye umuntu ihle ukufaka ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali mna lento oyitshona nje uyibala mntu omdala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhobo
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakalilizweni lakithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezana uphefu leli corona 2023 kulapho kuzocaca khona ukuthi kanti umkhuhlane lo okwakuthiwa kumuyabulala uyabulala oyingozi yuphi phakathi kwecoronavirus lezana uphefu 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi kona izana uphefu yinto engalungani impilweni zabantu njengoba umnankango seqalile ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele amayouth afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayouth efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosisidumbu ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe mbani ukuthi uphila kahle elizweni lizwe lakithi kalila mali yonke into kuthethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizana uPF itshontshela abantu izinkomo umnankagwa labo Joseph Chuma labo yabo gawuli akula nto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lati siyafuna ukuthi ama-record ethu azwakale lati sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngingu-Webster ngisebotswana lapha hayi kodwa nje mbuye kathesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangimuthi lamoye zanu ngilitsheli izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uchamisa umfana omncane but usengakwanisa ukwenisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani wabekhuluma ukuthi hayi ampunga waqala kuloku yokuterabhulizanda ukuthihayi so already vele utho ukuthi 2023 i-ccc ngayiti yayithathi kapho nxa ngikhangele ngehlule ngqondo because izanu vakulamba oyifunayo lami yinje angifuni futhi nginilethelani yalahamba kanti zive umsebenzi yabona so ukuthi nje unayikhomenta aya so into engayikhomenta le ayihambi i-ccc siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho la ukubana ha i-ccc khanya ukuthi yenzayo siponde yabona but hayi ambonti ngabona njengezanu hayi zanu madoka phambili njalo siphelwe ngumphako ayizela plan kasibele senza ukurobha yeyi kunje izinto zakhona azibhuji indaba abayenzela abantu abayenze into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathande hayi ukuthi beke bekhuma into engaphutshiyo so thokotho beze kubeni hayi kusina kudedelwane madoda laba abaretire baba ama-retired la donsele kumfana okuncane kokungitshamisa sikubona ukuthi kona kwenzayo because ijongosi idonsele inkaba endala inkaba endala yawa emkansweni ijongosi anto liyaphula lokhuyana ukuthi nalilijongosi yabona so hayi inkaba endala hayi begcina itshiswa ngeplastic emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le joke yabona into eyenziwa izanu isindala vele ayisela plani yawa kwezinda but i-ccc izaba lotshintshe ebantwini supporta ngiyisekela because phathe ntsha kathi sinjeze ngabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalichumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujahalo oleminyaka elichumi lasithoba minembili ubesakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Pop e-Buffalo. Abafileyo abalichumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujahalo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into esuphaya lapha eAmerica ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama white supremacists babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi iconstitution lama laws yeAmerica for the past 50 years nganto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke jikelele despite ukuthi uvela kuphi. Siyabona ukuthi abantu abasindiya, abantu ama Latino, abantu abavele Africa, abantu abamnyama balapha, ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu, like it was for the first 200 years for abelungu. So into le siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana laye. Yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwaba abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama.
Kahle kahle imbangela ingaba iyini?
Ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest. Esikubonileyo okwakathesi sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana, which is another problem. Ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions. Siyabona uVice President welizwe and then kathesi sabona ujudge we Supreme Court, the highest law making court in the land, and then kathesi sokufakwe the spokesperson uKarin Jean Pierre. Sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama right humble njengabantu abelungu in terms of courts, justice system, land. So khonapha mbona ngathi ayikho kule problem khona.
Umnumzana Tim Muringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Abeleli olodumo uDebra Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55. UFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000. Wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora le-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa. Abane Debra ubethethwe ngupastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.